ungabona kulo muntu ongathakazeleli khonoko uzibekele uyabe ngokhanda tshisa umuntu njalo ngoba noma singabe sinamaproblemu esilawo noma singabe sinokuhlukana okuthile esilakho kodwa ama-fundamentals izikoqela zezindaba ezelizweni lezimbabwe akumelanga ziphanjaniswe yikho khonokho. Abantu laba abahamba balwela ilizwe leli babengase bantu bembangazo kuphela, babe ngabantu bonke bezimisele ukukhulula ilizwe leli lezimbabwe. Ngakho-ke ukuhlanganisa ezepolitiki zanamhla lezi lela ngekuqhathe kangaka kuyabe isiphosiso esinye esinzima esingamelanga ukuthi ngabe siyenzakala emunini yethu yezimbabwe. Lokhu akulani lezanu-PF, akulani ne-MDC. Lokhu kulokuthi kona abantu bazinikela impilo zabo bengela ma-payslip, bengela ma-medical aid, bengela imibheda yokulala khona, bengela even izigqoko ezaneleyo, bengela okokudla okukhona, kodwa baphuma bathi yekela siyoqeda ilizwe silisuse ezandleni zabahuquluzayo, silifake ezandleni zethu abantu abamnyama.
Kodwa bayakhala phela abantu golide bathi eZimbabwe komile, so ke lokhu kwenziwa libandla lezampiyo.
Kathesi besibala amalanga adlulileyo lawa i-America isayinile futhi amaphetshana lawana okufaka ijeniso ezenotho ekwele Zimbabwe. Khonoko futhi kuye yinto ecele ngamadoda wona lawa asemabandleni okuphikisa obaba uBiti, obaba uChamisa, obaba uWelshman abanye babo. Usuzibuzuna iZanu-PF ibulele yodilive na ye iZanu-PF lokwakho la komele ikubambe, but nabo bona labo abaphikisayo balokwabo okuningi omele bekubambe ngoba izijeziso lezi ezifaka lezi azihlaseli labo abaphezulu abo, zihlasela thina esiphansi. And akukhathekile ubana ngowezanu-PF ungowe-NDC ungowezaphi umuwani, sonke sithole gadalala ngapha phansi ngenxa yabantu abafuna umbuso at whatever cost, abaze behambe beyocela ukujelisela into yabo ilizwe labo shuwashuwa iyoluvala kuyona siyakhiya akula ntoni zabo yezimbabwe. Ohluphekayo ngubani ufuna ukungena embusweni ngenxa yokuhlupheka kwabantu yini? Nanxa uwumkhokheli oqoto olungileyo tshengisa ubuhle babo usesephandle ukwenza ukuthi wazi wona mnta lapho nxa usungenile phakathi hhayi uzenze lokhu wenze lokhu wenze lokho angithi, but ungathi uthi uphandle uthi uqashe ukuvala izinto ezokuthi ilizwe lethu liye phambili shuwa singakufaka sithi bona yinto elungileyo tona umuntu abe umkhokeli bonapho njana iZanu-PF siyebulela ilizwe leli yodwa sonke singabazibabheni sibulela ilizwe lethu. Ake siguquleni ingqondo zethu sikhangeleni izinto ngendlela eyiyo eqondileyo sibe kwaziyona iZimbabwe kuqala konke okunye lokhu kulandela emuva.